soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Sakazweni we Studio 7 ngolwesithathu ekuseni mhlaka 27 kuLwezi 2019 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, elemelika lithi ukubhidlika komnotho weZimbabwe kubangela ukuhlupheka kakhulu ebantwini kulelo lizwe, ngakho kufanele uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa asebenze ndawonye labantu athi ukulwisana labo ekulungiseni umnotho welizwe. Inengi lithi uhulumende kumele alungisise ngokutshetsha udaba lokukhalala umsebenzi wabodokotela ngoba umumo usumubi kakhulu ezibhedlela.
Uyengagula basibabona nje befly amaframe achina besiya kwelatshwa kwabe China nase South Africa ngoba bona imali balayo njalo nje kabayelatshwa kuleli lizwe laseZimbabwe. So yiproblem esikhangelane lathi thina abantwana baseZimbabwe.
Udaba lokususwa kwenduna umnumzana Felix Nhlanhla Mangwendiweni esihlalweni luqhubekela phambili njalo akukabi lesisombululo.
Yebo, dankilathi sidumisane Ndweni. Isiqino sikababu uNdweni uKhayisifuba uNjola uMadama uthwala besana umfuthi yamahlathi isizwe sakhe namuhle ngokuhamba kwakhe sinqunu umuzi kaMdlali abahloniphanga amasiko.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuona lo msakazo. Elemelika lithi ukubhidlika komnotho weZimbabwe kubangela ukuhlupheka kakhulu ebantwini, ngakho kufanele uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa asebenze ndawonye labantu athi ukulwisana labo. Lokho kuvezwe nguSenator James Rich, umgcini sihlalo wekomiti yedale leSenate yeMelika ebona ngeziphathelane lamanye amazwe eUS Senate Foreign Relations on Committee embikweni ewethule enkundleni yebulenjini eTwitter izolo ntambama. Ikomiti le ithi kufanele uMongameli Mnangagwa alwisane lenkohlakalo njalo asungule inhlelo zokuvuselela umnotho welizwe okuzaqeda ukuhlupheka kwezizalwane zeZimbabwe. Inengi lithi uhulumende kumele alungisise ngokutshetsha udaba lokukhalala umsebenzi kwabodokotela ngoba umumo usumubi kakhulu ezibhedlela. Isicelo lesi silandela ukukhalala umsebenzi kwabodokotela bezinga eliphezulu ama-senior doctors izolo bekhonona ngokuxotshwa kwabodokotela bezinga eliphansi ama-junior doctors abedlula amakhulu amane. Uhulumende uxotshe odokotela laba isithi bakhalale umsebenzi ngaphandle komthetho. Embikweni ewethule izolo, inhlanganiso yeZimbabwe Senior Hospital Doctors Association ithe uhulumende kumele abuyisele bonke odokotela laba emsebenzini njalo abengezelele iholo ukuze amalunga ayo abuyele emsebenzini. Okhankasela ukulondolozwa kwamalungelo oluntu umnumzana Charles Nyoni uthi ukukhalala umsebenzi kwabodokotela bezinga eliphezulu lokho kuthiya umomo ezibhedlela usomubi kakhulu. Kungxoxo ayenze lo ntungameli Nkomo weStudio 7.
Umumo osezibhedlela kawumanga kakuhle nje ngoba singakhangela eminye imifanekiso ekade ilokisa bhodabhoda kula esingayithi ngama-social media nje ayibukeki kakuhle, njalo ukuhamba ukuyazibonela wedwa nje kukutshengisa ukuthi izibhedlela zalapha eZimbabwe zonke ngokwanda kwazo azisasebenzi njalo akusela ncedo olutholakalwayo nguZulu. Lokhu nje yinto ebuhlungu kakhulu ngoba thina abaningi balapha eZimbabwe siphila ngokwelatshwa ngabodokotela laba, njalo siphila ngokwelatshwa ezibhedlela lezi. Kodwa siyazi ukuthi uhulumende yena uzimisele ukuthi angathathi lutho, angazithathi any step ukuthi alungise nenkinga ngoba yena uyengagula basibabona nje befly amaframe achina besiya kwelatshwa kwabe China nase South Africa ngoba bona imali balayo njalo nje kabayelatshwa kuleli lizwe laseZimbabwe. So yiproblem esikhangelane lathi thina abantwana baseZimbabwe ngoba lapha kukhanya vele sokubulawa umuntu wonke ogulayo nje esingayithi ngawe silungi yi-silent genocide, yinto into esiyenzakalayo lapha ngokusweleka kukahulumende ukuthi alungise lolu daba.
Lungalungisiswa njani lolu daba Nyoni? Uhulumende kumele aluphathe njani?
Ukulungisiswa kodaba lolu nje into elula kakhulu, into efunakala ukuthi uhulumende azithobise njalo azehlise, abuye ahlale phansi nezisebenzi zakhe baxoxisane ukuthi udaba lolu lungalungisiswa kanjani. Uhulumende njalo aprioritize izinto eziqakathekileyo ngoba imali ayidlalisayo ethengela abantu ama-chicken ini nama-chicken slice kanye nokuyenza ama-match anti-sanction nokuthenga izimota, imali ayidlalisayo leli esekela ukuthi aholise odokotela ukuthi bathole umholo osebenzayo. So uhulumende wethu ulaloyo esingawathi ngama misplaced priorities, ukuthi uqakathekisa into ezingela ngqondo, asuke agike bese sithi kanamali yokuholisa odokotela kodwa imali yokudlalisa lo mali yokwenza into ezingela ngqondo enayo njalo eyithola. So uhulumende into akumele azenze uyazazi sibili, but ukuthi yena akafuni ukuzenza ngoba ngazihluphi ngoZulu, kalani nokunakezela ukuthi uZulu uphila kanjani, ngoba yena uhulumende okwakhe yikutshontsha kanye lokuthatha izimali befaka esikhwameni zawo bebulala ilizwe ngokuthatha umnotho wonke besenza intando abayabo abayifunayo bengenani nokunakekela uZulu ukuthi uZulu uphatheka kanjani kumbe uZulu ugcineka kanjani.
Lo mnumzana Charles Nyoni olwela amalungelo oluntu ubexoxa ecingweni lo ntungamili inkomo weStudio 7 eseHarare. Asenelisanga ukukhuluma lesiphatha emandla zikahulumende ngalolu daba. Udaba lokususwa kwenduna uFelix Nhlanhla yamaNgwentiweni esihlalweni luqhubekela phambili njalo akukabi lesisombululo. Induna zathatha isinqumo sokuthi umnumzana Ndiweni amiswe umsebenzi ngoba engasizibulo lakoNdiweni. Ngempelasonto enye indodana kaNdiweni umnumzana Douglas utshele iphephandaba leThe Sunday News ukuthi umnumzana Nhlanhla yamaNgwentiweni ungenisa ezombusazwe kudaba lolu yena engayisilo izibulo. Ngesizwe amazwi kamnumzana Douglas Ndiweni ekhuluma lentathela izindaba zephephandaba leThe Sunday News.
Mina ngihlale lomdala njengesicino, yimi uDouglas Dumisani Ndiweni, isicino sikababa uNdiweni uKhayisa ubaba uNjola uMadanga uThwala Bisa umfuti yamahlathi. Isizwe sakhe namuhle ngokuhamba kwakhe sinqunu abantu abathile umuzi kaMdlala abahloniphanga amasiko. Amasiko akhona, akusiko ukuthi amasiko awasekho, amasiko akhona. Abanye bayathatha indlela ukuthi nje baphume emgwaqweni bangene kuswini, kodwa indlela ikhona beyiyaphindle indlela iyatshiwa ngokhokho lakhathi esilathi singedlula siyathiyela ingane zethu indlela yobukhosi, indlela yangakithi kuluhlanzi njengoba sikhuluma kunje ukuthi umnewethu uNhlanhla uFelix simazi enjalo sekhula sonke, awula nto engaziyo ngayo umnewethu. Kodwa saba nokumcebisa ngokukhothama kwaMdala ukuthi into ngale wena osuyilalamela ayisiyo yakho, isinto sakithi. Into ngale ilomnikazi, izibulo kababa likhona, uyaphila uJoram Tambo Ndiweni.
Lawo ngamazwi kamnumzana Douglas Dumisani Ndiweni. Silokhu sikudaba lunye. UChris Gande weStudio 7 uxoxe lesikhulumeli semuli yakoNdiweni umnumzana Wilson Bancinyane Ndiweni, yena othi UDouglas wake waba ngukansela webandla leZANU-PF angabe esetshenziswa libandla elibusayo ukususa umfo wabo uNhlanhla esihlalweni. Umnumzana Ndiweni uthi uJoram okuthiwa kufanele abe yinduna laye kayisilo izibulo.
Isiqiniso le ukuthi okuyokuyizinto akukhulumi hayi ubamincane nengezikhanelayo oganyiswa njani ngoba ulimbu ngalezani baseneproblemu ubhutisaphila ekhansila wezani. So ngaleyo ndlela vele mina kangifuni because kungatetshanga loshanya kukathina kungabonakali kinje kuba kwezibali oshanyayo kuba iphakathi kwalaba bantu yikho njengadizileni. Zibulo likabhuti uKhayisang Mashabezulu ukhona uyaphila usentaba zinduna uhlale khona ngkhaya onguyo ingqabuto nxa akhuluma ngokuthi sifuna ingqabuto nguye loja uMashabezulu uJoram kaseFestival. So lufana okhulumayo ngiyazikhulumela akufunayo ngiyayazi unina wabukhona sibuye kuMhlanhla ngisibenisa kwenze imindleko bosa abantwana bazalwa ngumasuku. So lufana osikimuzi asitele kumbekatshela uhlaba ukuthi imbuzi yakhona akhuluma ngayo.
Manje nxa sikhangela lona lolu daba lumi ngapho kwakathesi, induna yona yamiswa yini kumbe lokhu isenza umsebenzi wayo?
Hayi, there's not even a single document in the way. But I think umuntu uma esuspendwa kumele special hearing atshele ukuthi lecala leli naleli naleli. So mina ngizenzi zicala ukuthi umuntu ngasosesibheni kuthiwe licala ukuthi bona laba abakhulumayo bangobani kati kwendiweni babuye basiemagumeni akwabo sizeokhulumeni zobuke kubudeni kwabo azikazisike khona induna ibekwa ngabantwabo ibekwa liguma thina sesilbekumhlanhla endikasirizeni.
Kodwa yena uJoram le alikhulume laye yini njalo uthini ngadaba lo?
Asikaze sikhulume laye ngingayekhuluma lapho nalapho nasikasimangalisi ukuthi ayengafuni ukukhuluma lefemilini embazini sengingake ekushekhini okaba abancane eceleni ngayo unini omzalayo bakazi akhulumela iJoram is almost 46-47 years engekho kuyena abakhuluma khona.
Lo mnumzana Wilson Vancinyane Ndiweni isikhulumeli somndeni wakuNdiweni ubekhuluma le Studio 7 ecingweni ekobulawayo. Ngesikhangele indaba eziqhamukayo namhlanje ezikumaphephandaba lemsakazo etshiyeneyo, uMongameli Mnangagwa ukhangelelwe ukukhulumisana labatsha enkundleni yeRimuka Stadium eKadoma lamuhla, njalo kukhangelelwe ukuthi bazafika inkulungwane ezingamashumi amabili lenhlanu 25,000 abazamlalela. Umhlangano lo ukhangelelwe ukuphatha ukukhuphuka kwentengo yampahla amahlayana kanye lokugcizelela ukuthi uMongameli Mnangagwa nguye ozancintisa kukhetho luka-2023 MLA ibandla leZANU-PF. Okwamanje esilalele amazwi abalaleli beStudio 7 abasithumela wona ngeWhatsApp.
Khona manje nxa kuza strike la ma senior doctors sokunzima kusekho kuhle nxa kungavuka kugule umntaka president bamthwala bamhambisa eSouth Africa bamthwala bamhambisa ngaphandle kwamazwe. What about laba abantu abakhona abasezibhedlela khathesa abagulayo? Akula muntu obanakayo nxa odokotela bestrikile ngabi le ndaba ukuthi hayi wothi nizame lapha bahambe bayelapha abantu. Umuntu ozikhangelela yena le mvuli yakhe ukuthi as long as yena edlile, as long as yena ethole yonke into, bona khona ngale ngaphezulu bayadla bayasutha bayizinothi, kodwa abantu phansi la bahawula, abantu bahlupheka, abantu bayafa nsuku zonke, abantu balambila kula kudla. Lilizwe bani lona lelo elinjalo?
Hayi, lubaba akasuke shem ngama 50-50 la atholakalayo kwenza ukuthi abanye omama bagcinise bangasazehlisi ngaphansi kwamadoda. Kodwa ke siyabongela nje amazwi omama labo njengabantu bedaliwe uNkulunkulu bafanele ukuphathwa kuhle ukuze kutsho nje iBhayibheli ukuthi omama bazehlisa phansi kwamadoda lawa amadoda abathande omkabo labo. Mina ngikhulumayo ngobaba oNdlovu Selupane esigabeni semalungu ku-ward 17 ngaphansi kukakhansili uSiduduzile.
Nangusibani. Sibuswa ngabantu abangani kabafundana ngabathi baleli lizwe but ukusiphatha kwabo bayakwazi ukuthi ungene embusweni kabazange bevotelwe umuntu yikho besithwalisa nzima kanje yonke into yakhwela ifuweli ukudla angikwazi ukuthi ngabantu abanjani. Ngiyabonga.
Amalungelo abomama kungaba ngcono sizitshayele thina abafazi bethu abanikazi kulokuthi beyotshaywa ngabantu bomthetho apha yibo kuthwana bakhuluma ngokuthi bagcinwa abafazi bona bafuna ukutshaya babanye abafazi. Kube thina abafazi bethu sihlezi laba sibatshaye siyaphuzana ngabe siyabahlupha ngabe bayasuka behambe bekibo ngoba babotshelwa ngemzini yakibo lapha bayendele khona. Abafazi abaningi abangekho ekumendweni ngenxa yokuthi angabona kunzima uyasuka ehambe. Ngiyabonga makhe.
Uyisalibonani. Akufanelanga ukuthi sithi siphakathi kwincindezelo kahulumende kanje bese sikhanya lathi sesikhuphula izitshenje just because uhulumende osiphethe uyasimthandi. Leyo kuyidecision embi kakhulu ngoba babulala uZulu. Sabacela osomabhizinisi le government siyicela kakhulu ukuthi ibe le price control kuwonke osomabhizinisi okhona elizweni. Okhulumayo yilina uPrince wakwaNdlovu lapha ngase South Africa manje.
Kumalungelo akumama labo mama lingiyalandeli kakhulu khona ukhwela ukutshelwa okunye lisuka lani kuthi mizini ngokuthi ungatshelwa lokhu namhla suvuka sithi umthetho utheni siqalisa ukurodela ngakho kufuze bekwazi ukuthi loba kuthiwa loba kuthiwani ungaphansi kwakhe angakube 50-50 lo mkakho even abantwana babizwa ngobaba wabantwana. Kwenzakala uthi usuzwe umthetho nalowo usudelela okokuthi usaya ngaphi awusungenze lutho umthetho ukhona khonkhwana kuyahlukuluza kubaba. Obaba bakufanisa ukwenza njabo mamuni zakhijima emapholiseni ugcine sesilwa ke amapholisa akusebenzi futhi ukuripota kukababa. Uzokuthiwa nobaba abanye basemajeli sikhuluma zo kwathiwana barephile umuntu okhonjiweyo khonjiwa sibili edingwe waza wahlukuluzwa ngumuntu inkazana imdinga ize ethi kanti ngenzeni sendandelele kakhulu ekugcineneyobotshwa nalwana umuntu. Yabona ukuthi obaba ba-abhuza kakhulu kulabo baba kathi sabasemajeli ukuthi iqiniso ngeqiniso uthole ukuthi ubaba lokalacala otherwise wabhadala kungabafana abathengisa imizimba ekugcineni egcine zetshintshi lethi hhayi ngirejiwe izinto kufuze zibe balance ningakhangeli omama bodwa obaba sowungathi asubantu kodwa ekugcineni uzasokuthwana umama uyahlukuluza kodwa ubaba esebenza nzima esebenzela umama. Ungabona esebenza yena uba bengasebenzi imali izaba le nkulumo engingaya ngibo kamfazi kuze bebekwazi ukuthi bangaphansi kwabo kwabo baba babo abantu ababathatha ngakibo imithetho abayitshelwa ngibo ukuthi hlonipha umkakho ungaphansi kwakhe. Ndifuna ukulingisela amakhiwo athi na singabantu abamnyama siyazibulala thina ngokulandela imithetho esingazalwanga nayo. Ungayithethiswa indoda yakho usungavuka usiyatshela abantu ukuthi yena muntu nje akusebenzi lokhwana uzahlala uthwele ingubo uhamba kula ndoda ehlala nomfazi ophikisana layo nama ngimfuni sibi angaba ngcono ehambe kibo angayala ikurabi yagcina sesisilwa khona funa umfazi olalelayo ungaphansi kwami ngoba yimi endlobola yimi engidingela ukudla emhlala labantu abamurayiti uyazalela. Ngiyamhlonipha but kufuze engilalele engadonsi ukudlayo ungangani elandela lokho okwamahulumende phezulu le phezulu va-right ngoba abafazi
bakwanisa uhamba kwamanye amazwe isiya yenza imeeting. Owamufaze reserve ngathi esuke kwenye indawo enjiye uyabe siyama uhlala ekhaya kuphela, akala degree ayihambisayo ukuthi uyalingana lami siyama. Angazwe inhlanganweni ezokhuluma inkulumo ezikhulunywayo, uyabuya lazo ezijhiye phandle kwekhaya. Ngiyabonga Makhe.
Lawo ke ngamazwi abalaleli bethu. Lingakhohlwa ukuthi lani le enelisa ukusithumela amazwi enu eliwathumela kuWhatsApp kunombolo ezithi +12024650318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu +12024650318. Sithanda njalo ukuxolisa kulabo abayande ukuthi landela kukhasi lethu leFacebook ukuthi lamhla hayi asi live stream, kodwa sizaqhubeka ke ngoku live stream akusukela kusasa. Yesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Uphenyo olusanda ukuqhutshwa ngumanyano we-United Nations luveza ukuthi inani labantu abathelelana igcikwane le-HIV selehlile kanye lelababulawa yilo mkhuhlane. Ukujwayela ukuthelelwana okutsha okwama-new infections liyakhuphuka kwamanye amaqembu abantu, kukanti inhlelo zokulwisana lalo mkhuhlane seziziningi. Inkulungwane lenkulungwane zezizalwane zePalestine zifolile izolo eWest Bank zisola uhlelo lweMelika oluphathelane lamaJuda. Bachise amathaya kanye lesithombe sikamongameli Donald Trump weMelika ebesigqokiswe iflegi ye-Israel. Kodwa amapholisa abathele ngentuthu ehitshayo abafolayo kwathi ama-rockets amabili adabuka e-Israel adubuka e-Israel esuka eGaza. Namhla kweziphathelane lele Melika siqhubekela phambili ngengxoxo yethu loNkosazana Sibusisi Wedube osedolobheni leMinnesota khonapha eMelika okuhlelo lweInternational Humphrey Fellowship emele iZimbabwe. UNkosazana Dube ongumqondisi wenhlanganiso yeNational Youth Development Trust usichasisela okuningi ngempilo yakhe.
Hayi hayi, kukhona kuhle eMelika, hayi kuhle kakhulu. Ilizwe lithuthukileyo, mina engikuthakazelela kakhulu indlela zabo zokuthi uzulu akwanise ukuhamba lula, isithi i-transport system yabo. Kulula kakhulu ukuthi usuke lapho siya ngaphi ngemali encane phansi kakhulu, ngoba kulezitimela zakhona ezigadwa wonke umuntu, noma umuntu ovela osebenza ngaphi nongasebenziyo uyenelisa ukuthi esebenzise i-public transport. Abayithi i-public transport indlela zokuhamba nje usiya usuka kule indawo siya kwenye indawo kulula sibili. Ngibona kukuhle, ngiyakuthakazelela. Enye into engithakazelelayo lapha ukuthi umuntu lo muntu uyavunyelwa i-opinion yakhe. Wena nxa ule mbono yakho uyavunyelwa ukuyimisa imbono yakho ungavinjelwanga ngumuntu. Izinto ezithengiswa lapho okunye futhi ngasho ukuthi kuyathengeka, intengo zakhona ziphansi ikakhulu ekudleni kuphansi sibili kuyaphileka. Engani angikuthakazeleli ngokwe-medical system zabo, ingani ithe phezulu zempilakahle nje, ngani kuyabiza ukudlula kwamanye amazwe lapha mina engivela khona e-Africa. Kodwa okunye nje hayi kuyabukeka and yeah.
Manje sesikhuluma ngokudla, kuyatholakala yini okwejayeleyo ukuthi awukhanuki yini isithwala kumbe indlela imbida ephekwa ngayo ekhaya lokunye nje okuthiyetshiyeneyo?
Kukhona okufana lokwekhaya ngoba kulama-Somali, kulama-East African lapha e-state le kuthiwa yi-Minnesota. Kukhanya ngama-early 90s kuse kule mpi e-Somali abafika abaningi bafikela lapha, babaletha lapha, belethwa as asylum seekers balapha. So bakhona kulama Kenyans, kulama Eritreans, kulama Somali. So mina nxa ngithe ngikhanuka isithwala kumbe impuphu, kuthenga impuphu ngihamba kuma Somali shop ngiyethenga imbida bale balokwabo bayithi kale, iyahambelana le chomolia le kovu esidla ekhaya. So ukudla kwabo hayi kumnandi okunye, okunye ngathi ku overprocessed kuchiyana ikho kuchiyana kwakhona lo ekhaya kungani ku ukudla kwangkhona ku too much ku overprocessed akufana nokwethu thina eZimbabwe sidla ukudla oku natural okulokudla konke phakathi
kodwa endabeni zokuzilibazisa ke uyabathola yini abavela eZimbabwe kumbe kulula nje ukuxoxisana lomuntu ovela kwamanye amazwe lichitha isikhathi.
Yeah, lapha ngiyakuthakazelela kakhulu ngoba i-program le Ubetham Free Fellowship futhi ikhuthaza kakhulu ukuthi sixoxisane labanye abantu abavela kwamanye amazwe. So abeZimbabwe bakhona nyana balutshwane kodwa ku-state le sengabona ukuthi bakwamanye ama-state e-America. Lapha kulabantu abaningi abavela ezizweni ezithiyeneyo njengangatsho ukuthi balama-Somali, kulama-Eritrean, kulama-Indian. Kuprogram yethu le thina esibuye ngayo kulabantu abavela emazweni athiyeneyo and ngikuthola kulibazisa sibili ukukhuluma labanye abavela kwamanye amazwe. Ngiyakhanuka-ke kwesinye isikhathi ekhaya but ngiyabonga i-technology ukuthi sayenelise ukukhuluma labantu abasekhaya.
Lo ngunkosazana Sibusiso Dube okuhlelo lwe-International Humphrey Fellowship njalo engumqondisi wenhlanganiso ye-National Youth Development Trust eZimbabwe sixoxelayo eseMinnesota khonapha eMelika.
Namhlanje yakhuthu moya uthandaza Nkosi yami
yacela
ngiyacela manje kanye nawe Nkosi
kanye nawe
sithi kanye nawe singakehlukani ke sithangele ezinye zendaba ebezikhokhela elemelika lithi ukubhidlika komnotho weZimbabwe yokubangela ukuhlupheka kakhulu ebantwini ngakho kufanele ukhulumende kamongameli Mnangagwa asebenze ndawonye labantu hathi ukulwisana labo. Iningi lithi uhulumende kumele alungisise ngokuchecha udaba lokukhala lamsebenzi kwabodokotela ngoba umumo usumubi kakhulu ezibhedlela. ayike silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikho napha eWashington DC.